Yebo Mphephetho, iparty kayisayi kuma-provincial nominations. Umsebenzi lo usebenziwe yi-National Council, njengoba i-National Council kuyinkundla elamalunga ama-provinces wonke. Amanye ama-provinces abethola engathi yi-police clearance, bebevunyelwa ngamapholisa ukuthi benze umhlangano, kodwa kwamanye ama-provinces bekusiba nzima ngoba bekusiba lezi zathu ezibambekayo zonezi esizaziyo ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID. So kwamanye ama-provinces bese kusenzakala ukuthi ibandla lehluleke ukuthola incwadi ezivumela ukuthi umhlangano wama-provincial nominations wenzakale. Kanti njalo lokuhamba ngasona lesi sikhathi sombhuqazwe, especially sesikhangela ukubana amanye ama-provinces asemaphandleni, abantu bekumele bahambe imango emide, kube khani ukuthi into ekade izaba nzima kakhulu ukuthi abantu bahlangane bonke babuthane, kube into ezaba lempumela esuthisa wonke umuntu. Kumele sikunanzelele ukubana i-National Council nje minyaka yonke sikhathi sonke nxa kusiba lokhetho, yiyo epha ama-template, engathi yiyo epha umkhombandlela ukuthi abazangena emahofisini kumele bakhethwe njani, kumele bebesebe leminyaka emingaki. Yiyo nje ejayele ukuhlahla indlela yokuthi umsebenzi we-Congress uzahamba njani. Kayikhethanga, kodwa ihlahle indlela yokuthi nxa sesiya ku-Congress, extraordinary Congress ngo-December, kwavunyelwana kusukuma abantu benominethwa kusukela kuma-provinces wonke. Banominethwa-ke baze bavumelana bonke ukuthi hayi, nxa singahamba silabantu laba bane.
Njengamalunga e-NDCT, lani liyavuma ukuthi uMnumzana Bhede ubeselobudlelwano lamanye amabandla, njalo yiwaphi? Kumbe abanye bengathi ubencintisana lo Nkosazana Khuphe ukuthi ubengamkhipha yini esikhundleni sengathi ube yi-challenge?
Ukuxoshwa kababa uBhede kubandla le-NDCT, nxa sikubhekisisa ungakubona nje ukuthi yinto akade ivele isiza, yinto akade isendleleni, ngoba ubaba uBhede laye ungomunye wabantu akade sesingathi basebenza njengenkomo edlayodwa, bengalandelisisi imithetho ye-constitution. Kulona lolu nje ukhetho oluphume koBulawayo, ubaba uBhede utholakale ngumuntu obuye lolwakhe uluhlu lwabantu okumele babe yibo abangena ku-provincial council obekumele yenze leyo nomination. Kanti ibandla beselihlalile ngaphambilini, kwahluzwa ukubana labo okumele bangene abasasebandleni le-NDCT yibaphi. Kukanti iluhlu lukababa uBhede belugoqela lamanye amalunga okwaziwayo kamhlophe ukubana asaxotshwa, afana labo mama uDorcas Sibanda, afana labanye abamisiweyo imisebenzi bemiselwa ukusolwa thile ngokusebenzelana labantu abale inhloso zokubhidliza iphathi. Kodwa ke yena kuluhlu lwakhe ubebafakile abantu ama-MPs axotshwayo, exotshela ukubana sesupport i-NDC Alliance. Kanti njalo usekelo lwakhe olukhulu abuye lalo yena ubaba uBhede kube yibo bona labo abantu abangasekeli ukubana i-extraordinary Congress ibe khona. Njalo kwaba nobudlwangudlwangu obube khona ku-provincial office yakoBulawayo, labo bantu ngesikhathi bephakamisa igedi, bekhipha igedi, bezingenela nje befisa ukuthi bazenzele umathando, okuyikho okuvoxe khetho lwakoBulawayo. Kanti njalo-ke lempumela ezikhishiweyo zisithi ubaba uBhede unqobile udle umbuthano wakoBulawayo bezingesiloqiniso, kodwa bezikhishwa yilabo abangekho ku-NDCT, abasebenza bephandle kwe-NDCT. Izizathu zakhe bezivele zikhona zisiza ziziningi, ukufika nje kulokhu i-provincial assembly yakoBulawayo ledlule i-nomination kube kugcwalisisa kwakhe ukuthi hhashi, yena vele kasasebenzi labaningi, usebenza yedwa, ngoba amathuba akade kumele abe lawo ukubana atshintshe ingqondo alandelisise i-constitution kazange awathathe njengomuntu obesehlale lo mhlangano isikhathi eside.